Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 21 2022 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubona bavalisele ukuthola ilungelo lokuvota ukuze baphatheke kukhetho lapho kulanzwa ilanga eleNational Youth Day. Lokhu kuludaba egodini leZimbabwe lokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye. Emihlanganweni yokukhankasela usekelo abezanu-PF besithi nguMnangagwa, ikanti-ke abe-CCC besithi nguChamisa. Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lenhlalakahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwano ese-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezikazi e-Afrika kwezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ukunanzwa kwelanga labasakhulayo eZimbabwe eleNational Youth Day ngesikhathi abatsha bekhuthazwa ukubana babhalisele ukuvota ukuze bavote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhlaka 21 Nhlolanja likhunjulwa minyaka yonke ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa enqome ukuba libe likhefu ngomnyaka ka-2018 njengenhlonipho yelanga lokuzalwa kukamunye uMnumzana Robert Mugabe owaba ngumongameli wakuqala weZimbabwe ekhululekileyo. Ekhuluma enkundleni e-Robert Mugabe Square lapho okubuthane abatsha, uMnangagwa uthe ukusetshenziswa kokudakayo ngabatsha kuyadanisa. Uthe uhulumende wakhe sowasungula isikhwama sokuba kwakhiwe indawo lapho kugcinwa lokwelashwa khona abatsha abathatha izidakamizwa. Ethwan Mnangagwa uqhubeke ethi uhulumende wakhe uqakathekisa inhlelo zabatsha ukuba ziguqule impilo yabo. Wathembisa ukwengezela imali kubhanga le-Empower Bank yokuncedisa abasakhulayo ukuthi beqale amabhizimusi. Uthe uhulumende wakhe uzalungisa indawo zokudlalela lokuzilibazisa kwabatsha eziguqela inkundla yeGwanzura esemzini weyayifitse Harare ukuze abatsha bathole indawo zokuzithokozisa. Ingcitshi ezicubungulayo zombusazwe zithi abatsha yibo kumele bakhethe inkokheli yaleyo leZimbabwe ngoba yibo abaningi njalo ikusasa yelizwe isezandleni zabo. Omutsha otsho njalo ngumnumzana Benon Ncube owenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union ZINASU ezithi abatsha kumele bavote ngoba impilo yabo izakhululwa yibo.
Zimbabwe kumele abantu barejiste ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecida ifuture. Nxa ungarejistanga ukuvota it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasuyekela especially abancane ngoba nxa sikhuma ngokuthi ifuture asondawo esiyakiyo, yindawo esiyilungisayo kathesi sisiyakiyo and ilungiswa ngabantu esibakhethayo ukuthi bangene ekukhokheleni.
Omunye osakhulayo uMnumzana Libert Zinumwe uthe yena ngalithakazelele ilanga namhlanje esithi ufisa ukuba abashe babhalise ukuvota ukuguqula umumo.
Nguye owayenzayo sibe la, ngiyenza ukuthi sidubeke, ngiwachiya imajority yethu abasabatsha sidubeke ngoba wayelabantu bakhe abacorrupt. Andona so anyile into vela ngiyicelebrate and ihle yabhuka ngoba bahle bayipoliticizer ngapha kubulawayo kusuke amabhasi engiwabalile adlula 7 awezubhu kube la wezikolo athethwe bethatha ngodlame sokungani i-assassin with days okuyizanu days so akula kucelebrate ngikwenza.
Kodwa omunye ohlala eHarare uMnumzana Nixon Nyikazino uthi ukuqakathekile ukukhumbula ilanga namhlanje sithi uMugabe wayengcono kulo Mnangagwa.
Kufanele vele sicabange sibe sibone ukuthi umuntu lowana wayefanana labanye abantu njengoba uNelson umuntu wayeyi-pan-Africanist. So into esiyibonayo because uMnangagwa vele wathathe into ngekhulu akazanga ithathi through i election. So umgabe vele mina ngangimbona wayindoda engcono ukudlula umuntu esilayika tezi.
Usuku lapho uZulu akhangelwe ukubuka imisebenzi yabatsha eyenziwa ngumgabe ikakhulu kwezentuthuko yelizwe ezomnotho kanye lezombusazwe wenu. Lo nyaka ilanga leli linanzwa kule nkuthazo yokuba abatsha babhalise ukuthola ilungelo lokuvota njalo bavote ukukhethwa kwama-by-elections olufanele ukuqhutshwa mhlaka 26 Mbimbitho lolo mnyaka ka-2023. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change, CCC, Mnumzana Nelson Chamisa, uthi uzayibusa kuphela iZimbabwe befuna bengafuni abanye abantu. UChamisa wethule amazwi la emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ye-Highfields eHarare izolo. Ekhuluma ngeviki edluleyo emhlanganweni ofanayo owenzelwe e-Epworth, uMnangagwa uthe uChamisa kasoze yafa wangena embusweni. Kodwa uChamisa yena uthe uMnangagwa uyazikhohlisa ngokucabanga ukubana isikhundla sikamongameli sabunjelwa yena kuphela. Uthe kasoze avume ukudlelelezelwa kukhetho lomnyaka ozayo njengalokho athi kwenzakala ngomnyaka ka-2018. Wengeze wathi nxa sokudingakala ukuthi utshengiselwe ezitaladeni phezu kwalokho uzalukhokhela yena lolu hlelo. UChamisa usole njalo uMnangagwa ngokwehluleka ukubhadala ababalisi lezisebenzi zakhe imali ethe xaxa, esithi uZulu kumele avotele ibandla lakhe ngoba kuyilo lodwa elilekhono lokulungisisa umnotho nokuthuthukisa uZulu. Kunjalo nje ngaphandle kokutshela abasekeli bakhe ukubana uChamisa kumele akhohlwe ngokubusa iZimbabwe, uMnangagwa usole ibandla le-Citizens Coalition for Change wakhuthaza njalo abantu ukuthi bakhankase ngokuthula. Kulandela umhlangano kaChamisa lokaMnangagwa, udaba olusegudweni ngolokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye, abezanu PF bathi nguMnangagwa, ikanti ke abe-CCC besithi nguChamisa. Kodwa ingcwethi zona izichubungula ezombusazwe zithini? Nansi enye yazo uMnumzana Dini Zulu Macaphulana oxoxe lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Umfanekiso esiyibonileyo ukhombise ukuthi ibandla le-CCC linabantu abaningi kulabezanu-PF. Lokho kuvezwa kakhulu futhi yindlela amapolisa asetshenziswe ngayo ukuze indlela abalandeli be-CCC ukuthi baye enkundleni lapho kade lulekani khona. Kwenziwe imizamo eminingi ukuvimbela abebandla le-CCC ukuthi babuthane. Kuthi kunjalo abebandla le-CCC siyakwazi ukuthi abazange baphiwa imali ephiwa yilizwe linikeza ama-political party, banikeza ibandla likaMnumzana uMonsola. Kodwa ngaphandle langemva kwabo wonke lawo amaqhinga okunciphisa amathuba e-CCC, sibone amanani abo emaningi okwedlula amanani ezaliphiwe.
Kodwa singabona labo bantu bevota ngobuningi yini kukhetho, ngoba esikhathini esiningi abasekeli bamabandla aphikisayo sivame ukubona begcwala kumarali emhlanganweni yamabandla abo, kodwa nxa sokuyiwa kuvota bakhanya bengayivota abaningi. Singabona yini kusiba lotshintsho ngalesi sikhathi?
Bengakusho ukuthi indaba yonke leyo yokuthi sithole ukuthi abantu babuthana ezinkundleni babe baningi, amavoti engasahambelani nokuningi balabo bantu. Okuningi kwakhona kwenziwa yikusithosi lokugwelegwele lokumininini okwenziwayo ekuvoteni kweZimbabwe. Njengoba ubonile nje isigaba se-voters roll le ehlaziwe ngabeqembu lelo okuthiwa yiphathethu, ababonise ubugwelegwele lokumininini lamaqhinga ayenziwayo ku-voters roll, kuthi kugcine abaningi abanesiyozi bavote bethume bengavotanga kumba amavoti abo asuke aphekwe ngenye indlela, lokho okuthiwa yi-rigging. Esingakusho-ke kusukela lapho ukuthi vele eZimbabwe kusukela khona ngo-1980 akukaze kwaba khona ukuthi iZANU-PF inqobe ukhetho olulwe qiniso olulokuthembeka.
ZANU-PF bathi uChamisa uyazikhohlisa nxa ebona ngani uzanqoba kuma-by-elections la abuyayo la kukhetho lomnyaka ozayo ngoba bathi bona bahlezi benqoba kuma-by-elections ngitsho lasendulo. Singabona benqoba yini njengokutsho kwababezayo?
ZANU-PF ayikaze yalunqoba ukhetho lwethembekileyo, ukhetho lweqiniso, ukhetho olukholekayo. Nakho manje sayisifuba besenze njalo besenze igunya bethi bayazikhohlisa abafisayo. Basho ngoba bethemba ukugwelegwele amaqhinga nodlame yikho abakutshoyo. Yikho nje baba ngisithi mina indaba egudwini ayisikho ukuthola amanani amaningi ngoba nola manani amancane ngibani. Yikuthi abamabandla afikisayo balawo yini amandla okuthi nxa selinqobile bawuthathe umbuso. Okumele ukuthi ngasikhuluma kanje nje baqoqa abantu bezimisele ukuthi bayiqhathe kanjani indaba yodlame, indaba yobugwelegwele lendaba yamaqhinga. Kheze i-defense ngebhodi yama-numbers abanawo.
UChamisa uthi uzawavikela amavoti abantu ukuthilo lokho wathi hayi isikhathi sokuqilibezela kukhetho sesadlula kathesi uzabona ukuthi uyaphambili uyakhokhela abantu ekuvikeleni ivoti labo. Singabona ekwenza ngayiphi indlela lokho?
Empeleni singeke sibekwazi ngoba bathi abelungu yibuthutha ukuqhubeka usenza into ngendlela yinye. Uthembela ukuthi ukuzavela imiphumela ehlukeneyo. It's solely to keep doing things using the same method and expecting a different outcome. Ngakho nxa esho njalo umnumzana uChamisa esisho ngeqotho, esisho ngeqiniso nangenyani ukuthi uzawukhokhela umphakathi ekuvukeleni ivoti lawo kuyinto enkulu kodwa singeke sibe kwazisilana ukuthi uzokwenza lokho ngoba emveni kushulile amabandla aphikisayo ukuthi alivikele ivoti labantu.
Umnumzana Dinizulu Macapulana ucubungula ezombusazwe. Limuzwe lapho ixoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Abamabandla ezombusazwe aqhubekela phambili bekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo ekaMbimbitho. Kulamanye njalo amabandla athi kawangenanga ukhetho lolu ngoba akukaguqulwa indlela oqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa labakhankasela ukuthola amavoti kukhetho lwama-by-elections kanye lohlelo lokubhalisela abantu ukuthi bathole ilungelo lokuvota ole voter registration.
Zebegcwele ezabelweni lemadolobheni abakhankasela ukusekelwa nguZulu kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wabo. Umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leli uthi basebenza kahle loZulu.
Umsebenzi uyaqhubeka sibili ikakhulu umkhankaso njengoba kulama by elections ikakhulu ngapha eMatabeleland North Province lakoBulawayo. Kukhanya umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu. Umkhankaso uqalile ukudinga usekelo osikhangelele kuma by elections abuyayo aka 26 March. Echolocho bekule launch ebekhona ngale launch ye campaign kade khona eMatabeleland North eBinga. So ngakunjalo umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu. Umsebenzi uqale kuhle njalo kulokuthula. Njalo sikhangelele ukuthi kuqhubeke kunjalo kulokuthula kusiya phambili. La phambili ngale koBulawayo lakho futhi kunjalo umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu. Asizwa nje kule zinto ezingani ziphambanisa umsebenzi. Abantu bamabandla wonke azikhankasela nje khululekile njalo kungela kunye okuphambanisayo wonke bakhululekile.
Umnumzana Mqondisi Moyo okukhela ibandla leMtwakazi Republic Party uthi kuyamangalisa ukuba kulamabandla angena kukhetho lolu loba kungakaguqulwa indlela okuzwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Satsho ukuthi kasingeni kuma-by-elections ngama-reasons ethu okuthi isikhathi saba sincane plus sananzela ukuthi ZANU-PF icathamela abantu ngama-by-elections lawa okubangela ukuthi i-tester for u-2023 njengoba ezabuya but okusidanisa nge opposition ama by elections lawa adalwe yibo ngemva kokwehlukana kumbe kokwehlule ukuvumelana beyi MDC baze bacabana babazintshaka bakhozela ukuthi i-fight yabo icina ingasekho kuzana PF but sikibo bodwa. So ke khona kana kodwa kuyatshengisa ukuthi we have got a problem elizweni leli ukuthi i-opposition layo icina ingasakwazi kwenzayo kumbe sisenze ngani ayisalweli bantu silwela bona bona ababengenile beyiziphatha amandla ukuthi kube yobadlayo because nxa abantu sebesilwa bengama-leaders selukhohlwa amamasisi kuyatshengisa ukuthi abaselanto abayenzela abantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa webandla le-Citizens Coalition for Change uthi bangene kukhetho lolu besenzela ukubona ukuba bazakwenza njani kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Lokhu sokusemakhethelweni ngoba indlela umongameli uChamisa asehamba ngayo kwezombusazwe bonengani sizenza ukuthi laba abalwisana lama-citizens babe yibo abagcina bene-problem enkulu kakhulu.
Izani vele yacathamela abantu ngendaba yokhetho lolu ngoba bavuke besithi next week sofanele ebhalise ecourt ukuthi lizabe lincintisa, sofanele ihambe nomination court.
Izaqhubekela phambili imikhankaso yokhetho lwama-by elections kuze kufike usuku lokhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu nenhlala kahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwano se-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika kwezempilakahle. Lesi sivumelwano sithi amazwe angamalunga kumele abele ugatsha lwezempilakahle isilinganiso esisukela kokulishumi lanhlanu ekhulwini 15% lapho ihlela ibhajethi yelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lona elilokhe lithembele kusizo oluvelela enhlanganisweni ezitholisa usizo ukuqhuba inhlelo zezempila kahle libikwa lilokhe lidonsa nzima ukufeza izithembiso zesivumelwano lesi sekwedlule iminyaka engamachumi amabili selokhu wasisayinayo.
Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute ZDI uchasisa ukuphazamiseka kwemisebenzi ezibhedlela ngokungalandelwa kwezinqumo zesivumelwano se-Abuja Declaration.
Mangahle sesingahamba ezibhedlela eziningi uyabona ukuthi kulokuthi abantu behambe besiyasila, abantu behamba bahamba besiyabhupha ngenxa yokuthi lamanesi labo abala, amanesi lamadokotela abala ukuthi benganceda njani abantu ngoba i-Ministry of Health ayiphiwa imali eyenelisayo ukuthi idinge oyikwaniseli lokhu izidingeko zabo.
Omunye wabalwela ilungelo loluntu nenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Nxa kusenzwa indaba zamabhajethi ummeli womkhulu wemali umthuli Ncube baba upha imali encane kundaba ezilokuhambelana nekulondolozwa kwempilo kaZulu esingayithi health ngesilungu, yikho lokho okubangela ukuthi imali ibe lutshwane njalo iZimbabwe icine isehlulika ukanelisisa ithageti le ababekhangelelwe ukuthi bafikeze kuyo.
Unyoni uthi kulusizi ukuba kuqakathekiswa ezinye inhlangothi kuchiywa olwezempila kahle lona okuyilona mgogodla wempilo njengalokho okuvezwe lubhubhane lwe-COVID-19 lapho ilizwe litholakale lingalungiselelanga.
Kuqakathekiswa izinto ezingela ngqondo nezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempila kahle kaZulu. Le yinto nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama-priorities ethu lohulumende akakho kamisekanga kakuhle okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhangele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo njenganxa sebebhala ama-budget apha imali endabeni ezinokuhambelana ne-health department.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi okwenzakalayo akumangalisi ngoba okwakhe uhulumende ikusayina izivumelwano akwaziyo ukuthi akasoze azilandele njengoba sezinengi angena kizo.
Esikubonayo ukuthi eZimbabwe baqakathekisa ezamabutho lezi ezokulwa ezempi. Ngayo ukuthi imali leyo abayinika ku-defense iya ku-health uncalled singaba lodumo ezibhedlela. Kathe sibhedlela kazila lutho even impahla zokusebenzisa laba abasebenza khona ngala singathi ngesikhiwa ama-protective clothes kabala. Isibhedlela sesidula kathe singoba uhulumende kala sandla esingenisa khonapho. Imkhuhlane yethu siminingi kakhulu elizweni.
Esithula uhlelo lwakhe lokwaba imali kungatsha zikahulumende i-budget nyakenye. Umphathi ntambo wezokusetshenziswa kwemali umnumzana Mthuli Ncube wathi uhulumende uyakunanzelela ukuba uhlangothi lwezempila kahle luqakathekile kakhulu njalo lumele lutholiswe imali eyanelayo. Kodwa zathi sezikuhlolisisa ingcwethi zezenotho zithi uhlangothi lwezempila kahle lwabelwa imali eyisilinganiso esedlula kancinyane ijumi 12.2% lanxa uNcube wayethe wabele isilinganiso esiphezu kwaleso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abohlangothi lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo sebevuselela inhlelo zabo zokulimukisa uzulu ngengozi zeminye imikhuhlane engasiyo COVID-19. Ngokusebenzelana lohlangothi lukahulumende olubona ngezengculaza i-HIV, umanisipala waleli dolobho ukhuthaze uzulu ukubana ayehlulwa umkhuhlane wofuba olwe-TB ikakhulu abaphila legciwane lengculaza abalakho ukuhlaselwa lula yilolu fuba ngoba amasotsha abo omzimba ayabe engelamandla amaningi okulwisana lomkhuhlane lo. Wanasasiya Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umhlaba jikelele ubhekane lobhubhane lwe-COVID-19 kodwa ingcwethi zezempilakahle eZimbabwe zikhuthaza uzulu ukuba angakhohlwa ukuzivikela kweminye imikhuhlane ayehlolwa umkhuhlane wofuba olwe-TB ongelapheka nxa ungabonakala kusesemasinya. Ekhuluma ngemva kokwamukela isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esinikezwe ngabogatsha lwezempilakahle besebenzisa zelana labohlangothi olwe National AIDS Council, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo udokotela Edwin Sibanda ukhuthaza abantu ukuba bayehlolwa i-TB engakabi lezibonakaliso.
Ubangela kumbe owenza ukuthi umkhuhlane we-TB ufuba wande ngathi okuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% yabantu abaphila lomkhuhlane wengculaza bacina sebe lomkhuhlane wofuba kumbe ngithi bazahlaselwa ngomkhuhlane wofuba empilweni yabo.
Kungakaqhamuki ubhubhano lwe-COVID-19 koBulawayo, abezempilakahle bathi bekusiba labantu abayinkulungwane elengxenye kusiya kwezimbili kodwa inani leli selehlile laya kunkulungwane elamakhulu amabili ngoba bebalutshwana abantu abahambahambayo ikakhulu abachapha imingcele besiya kumbe bevela eSouth Africa. Umqondisi we-National AIDS Council koBulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uvumelane lodokotela Sibanda ethi kungalesi sizathu besungule umkhankaso wabo lo.
Mayelana le-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwaneleyo ukuze abantu bakoBulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizwile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedi nenkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulobu kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla umkhuhlane le elizweni lethu.
Unkosikazi Tholakele Shoko ngomunye wabaphila legciwane lengculaza ochasisa ngengozi yofuba lwe-TB.
Ngiphila legcikwane lengculazi okweminyaka elichumi kodwa sengake ngahlola umkhuhlane wofuba ngawubanja okwamanje angiselawo sengalatshwa ngasila ngakho ngikhuthaza abanye abanjengami ukuba bayehlola behlale besazi isimo somzimba ngoba eyami iTB yayingela zibonelo.
Kokulawayo ngomnyaka odlule oka 2021 umunicipal waleli dolobho uthi babelabantu abedlula inkulungwane eyodwa kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwe batholakala bele TB. Inani eliphezulu labantu ababanjwa ufuba emandebeleni okugoqela ubulawayo babika bengabantu abasuka komakhelwane eSouth Africa okulilizwe elibikwa lilesilinganiso esikhulu sabantu emhlabeni jikelele abavame ukuhlaselwa yiTB. Abantu abedlula amakhulu amahlanu babikwa belakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eziphenduka ekhaya sezilomkhuhlane osusesibangeni sokuthi awuselapheki ngoba behlolwa bafumana belawo usudale umonakalo omkhulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, lizele nelisa ulishayela emambuleni iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders emdlalweni walo owesine esigabeni se-Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanju usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders linqobe kwakuqala kumidlalo ye-league lapho litshayele wawa nge-2 kanyangesonto enkundleni e-Bumper Fields. Loba nje iqembu lebhosu linqobile abalandeli balo basele belokhu bekhathazekile ngoba likhuthe amathuba amaningi awokuhlohla. Umqeqeshi uMandla Mpo futhi kumele abagadli bakhe befake amaphaphu phansi nxa sebekhangelane legedi.
A lot of pressure coming to this.
Be simadolo nzima phambilini komdlalo ngoba ukhumbule kasiqalisanga kuhle imidlalo yalonyaka. Yikho ngiyajabula ngokuthola imiklomelo emithathu. Abagadli ngilokho engisaba kholwa loba bekhuthile. Indaba isekutheni kumele bazithembe njalo bengatatazeli. Kodwa mina njengomqeqethi kuyangijabulisa ukuba bayawathola amathuba njalo kuzamele sizame ukulungisisa ukuze siwasebenzise.
Umdlali wesiswini senkundla unqobe izithamasuku ngiwelitshayela emambuleni kabili. Impumelelo icho ukuba iqembu le-Highlanders lize lenelisa ukuhlohla emdlalweni walwesine ngemva kokuba linqotshwe nge-2 kanyange le-Black Rhinos laba ngujikelo bhanqa 0-0 lelenkezi Platinum lanqotshwa ngele-Manyika Diamonds 1 kanyanga kumidlalo yalo emithathu elandelwe ngowangesonto edluleyo. Umqeqeshi weqembu le-Wawa uLuke Petros Jubulile uthi abafana bakhe kabayangisanga loba nje benqotshwe iqembu le-Highlanders.
Yeah, looking at where we are coming from, I think this is a great.
Ungakhangela lapho esivela khona ngibona ngani kule ngqubela phambili nxa ukhangela inani lamagoli abasidle ngawo lokuthi iqembu le-Highlanders liqembu elikhulu kanjani.
Ngomgqibelo iqembu le-Chicken litshayele Bulawayo Chiefs nge-2-1 emdlalweni obuseluveve njalo bengowakuqala ukuba iqembu le-Chiefs linqotshwe kumidlalo ye-league. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uPrince Madore uthi basizwe yikuba baqhuba kuhle amalungiselelo ngemva kokuhlaba ikhefu yokuqaleni komnyaka.
Kutshengisa ukuba amalungiselelo ethu awe pre-season ahambe kuhle njalo sizala silokhu sisebenza kanzima kuze sibe silokhu sithola imiklomelo.
Eminye imidlalo edlalwa kuviki yesine imidlalo ye-Premier Soccer League iphele ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu le-FC Platinum libe ngujikelo bhanqa lele-Dynamos 0-0 kuthi eleyada libe ngujikelo bhanqa lele-Black Rhinos 0-0 ngensonto ele-Randalls litshayele Manyika Diamonds nge-2-1 i-Cranbourne Pullets le-ZPC Caribas libe ngujikelo bhanqa 0-0 i-Triangle United le-Harare City lazo zibe ngujikelo bhanqa 0-0 kuthi ele-10X linqobe le-Bulawayo City nge-2-0 umdlalo odlalwe namhla phakathi kweqembu le-Cape United lelenkezi Platinum Stars uphele lawo ungujikelo bhanqa 0-0. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
Singeke ehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ukuze baphatheke kukhetho lapho kunanzwa ilanga ele-National Youth Day. Lokhu kuludaba egudwini yeZimbabwe lokuthi ngubani obelabantu abaningi ukwedlula omunye emhlanganeni yokukhankasela usekelo ngempelasonto. Abezanu-PF besithi ngumnangagwa, ikanti-ke abe-CCC besithi nguChamisa. Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lenhlalakahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwane ese-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika kwezempilakahle. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah City. Asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.